eNdebele.
Welamukela ku Studio 7 namhlanje ngolwesithathu ngolwesine ekuseni mhla ka 2 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje kulokufuthelana phakathi kwebandla leMDC nemuli yomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai, kulandela ukuthi abantu bengaqoki impahla ezilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokumkhumbula. Kambe lokho kuqondile na?
Kuyafana ukuthi nxa umuntu angasabhubhe edlaleli Highlanders kuthiwe khona kungagqokwa impahla ezimnyama lezimhlophe, kulesidingo sokuthi kube labantu abaningi abavela kumanye amaqembu. Kodwa mina ngithi mina uPaul Tsvangirai impahla ezibomu yizo ezitshengisela ukuthi wayelilunga umthungameli we-MDC.
Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala, njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uzulu weZimbabwe lokwephula amalungelo akhe.
The use of state-sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members and union leaders will be familiar to long-time Zimbabwe watchers. And it has undercut claims that the country is on a new path.
Zonke lezindaba lezinye lizosizwa kuwona lo umsakazo. Silikhumbuza ukuthi siya live streama kukhasi lethu leFacebook uVOA Indebele, lapho ongavukela lolu hlelo usiphe nembono yakho. Kulokufuthelana phakathi kwamalunga ebandla leMDC lomuli yomoyi umnumzana Morgan Tsvangirai wayengumkhokheli waleli bandla, kulandela imbiko yemuli kamnumzana Tsvangirai yokuthi abantu bengagqoki impahla ezilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokukhumbula umoyi. Isikhumbuzo sikamnumzana Tsvangirai owabhubha ngenyanga kaNhlolanja nyakenye sizenziwa eHarare ngomgqibelo. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Jacob Mafume uthe ibandla lakhe kalisoze lilandele isicelo lesi ngoba lizithatha njengengxenye yemuli kamoyi. Unina kamnumzana Tsvangirai wake wathi kafuni ukubona umnumzana Nelson Chamisa kungcwatshwa umoyi. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ngikhula kube lephutha lapho ngwa njengoba sisazi ukuthi umnumzana Tsvangirai wayengumongameli weqembu elibhalisiweyo. Kuyafana ukuthi nxa umuntu angasabhubhe edlaleli Highlanders kuthiwe khona kungagqokwa impahla ezimnyama lezimhlophe. Siyazi ukuthi kulesidingo sokuthi kube labantu abaningi abavela kumanye amaqembu. Kodwa mina ngithi mina uPaul Tsvangirai impahla ezibomvu yizo ezitshengisela ukuthi wayelilunga umthungameli we-MDC. Ambona lapho kuphambanisekile, kabayekela abantu bagqoke impahla abazifunayo. Nxa ungowezanu p f ufuna la ugqoke impahla yezanu p f angikhulu ungawaliswa. Kodwa kube liphutha lapho.
Ngokubona kwakho kuyini okungakwenzakala?
Phela njengoba sisho ukuthi engxenye isizathu sikuthi sokuthi kubuye umuntu wonke, ngoba ngizwe bona babakhuluma ereduweni besithi bona umnumzana Tsvangirai waba lilunga likahulumente engu-prime minister, kusho ukuthi umongameli esingathi yi-national leader owayengelamanga kwelinye uhlobo. Kodwa ngaye ngumuntu wezanu p f olanjwayo khathesi, ngaye lokho okwakhulunywayo. So abantu be-MDC bangazihluphinge ezingamsebenzi, kabayekele abantu bazigcokele impahla abazifunayo. Ukuthi wayengu-national leader akula msebenzi. Uphawu i-brand iqakathekile, umbala obomvu kawugqoke.
Siyakhumbula ukubana ngesikhathi eze-efe uTsvangirai kwaba lokuphoxana phakathi kwemuli kaTsvangirai, kakhulu unina, ukuthi ayisizo na inkulumo ezinjalo lo esezibangele khona.
Singasazi phela njengoba kuyinto eyemuli, kukhulunywa emulini. Nxa umnumzana uNelson Chamisa engumongameli we-MDC Alliance, enguye naye yena owathatha isikhundla sikaMorgan Tsvangirai, angikholi ukuthi unina usele thuba lokuthi abe sekhuluma. Lokhu khathesi sokusebenza iqembu istructure yeqembu awusazi awusukuwe muli uTsvangirai wayengasi umuntu wakuTsvangirai wayesemuntu weZimbabwe MDC support yalenze eZimbabwe so ngabe kule nkulumo ziyenzakala inkulumo kodwa wakathe sina meeting ezemuli kazi fawe uceleni sokukhuluma into esihambelana leqembu leMDC alliance izisiqondane lesenzakele leso
wena ngokubona kwakho ubona ungani kulobudlelwano obunjani phakathi kwemuli kaTsvangirai lomnumzana Chamisa
siyazi kuyinto esegcene sobala ukuthi kule nkulumo ezithize ezazi ziqondanele ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wayenga thandeki emulini kwabanye abasemulini akuTsvangirai kodwa njengoba sisho fowethu ukuthi umnumzana Nelson Chamisa uyale eqonde khona esenzakale lesi emelela iqembu le-MDC alliance. Laba abathi abakhona naye ngokuthi wayelobuhle udlalana Rose Van Ibani kumbe wayengu-Elizabeth Mlokedia alokhu vele angibona ukuthi kuyanceda ngoba lesi senzakalo lesi sifanele silethe abantu ndawonye sibambanise abantu so asithini okathesi xa kungelabudlelwana phakathi kwaTsvangirai la izihlobo zakuTsvangirai makube uceleni kukhanyisise ukuthi idili leli liphumelele.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa no Chris Gande we Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko kwezombusazwe ngoba eqhubeka ngokuhlukuluza uZulu lokwephula amalungelo akhe. Untungameli Inkomo yeStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies khonapha eWashington DC namuhla ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umsekeli kaMabhalane obona ngobudlelwano bukahulumende weMelika lamazwe aseAfrika uAmbassador Matthew Harrington uthe uhulumende weZANU-PF uloke esehluleka ukuhlonipha amalungelo kaZulu njalo ehlukuluza abaphikisana laye.
The use of state sanctioned violence against civil society, journalists, opposition members, and union leaders will be familiar to longtime Zimbabwe watchers, and it has undercut claims that the country is on a new
path. Kutsho ukuthi ukuphumelela kweZimbabwe kuzakwenzakala kuphela nxa kungaba lenguquko kwezombusazwe. Okudanisayo yokuthi asiyiboni linguquko.
The government is saying some of the right things, but it is falling short when it comes to concrete actions.
U-Ambassador Harrington wengeze wathi nxa uhulumende weZimbabwe efuna ukuletha inguquko eqotho njalo efuna ukwamukelwa izizwe zomhlaba ngezandla zombili kumele esule imithetho encindezelayo efana lephosa kanye le-AIPA. Uhulumende uthi seqalisile ukuguqula umthetho wephosa kodwa abebandla le-MDC bathi inguquko le kayitsho lutho ngoba umthetho omutsha obunjwayo uzifananela lowakudala. Omunye obesemhlanganweni lo ngumcebisi kahulumende weZimbabwe njalo eyingcwethi kwezenotho umnumzana Ashok Chakravarti yena okhale ngomthetho owethulelwa uhulumende weZimbabwe yiMelika oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera esithi uphazamisa uZulu njalo uvimba intuthuko. Uthe umthetho lo wenqabela abatshali bezimali ukuzevula amabhizimusi eZimbabwe.
Now what Zidera does is it actually makes it difficult for
umthetho weZidera uvimba eZimbabwe ukuthola usizo kunhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali. Nxa ucabanga ukuthi umthetho lo gawula umthelela omubi kuZulu weZimbabwe, kahle ngikutshele ngokwangehlelayo mina. Nilo mtuana ufunda kwena pa Melika, ngike ngazama ukumthumela imali ye school fees ezinkulungwane ezine zamadola nyakenye, kodwa ngehluleka ngenxa yezijeziso.
Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye US Agency for International Development USAID eZimbabwe, umnumzana Jason Taylor ukulandule lokhu esithi okwenqabela inqubela phambili eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende kamongameli Mnangagwa ukuguqula izenzo zakhe.
I would argue what prohibits investment in Zimbabwe is a lack of economic reform.
Ukwenqabela abatshali bezimali eZimbabwe yikwehluleka kukahulumende ukwethula inguquko ezwayo kwezenotho kanye lokungahlonishwa kwelungelo loluntu.
I think to point to sanctions is to create a straw man.
Uhulumende weMelika uthi lanxa engavumelani lohulumende weZimbabwe kundlela amele ayilandele ukuze ilizwe libuyele esimeni esihle lomnotho walo uthuthuke, uzaqhubeka ephathisa uZulu ngenhlelo zentuthuko ezijiyeneyo ezigoqela ukuncedisa abalambayo ngokudla.
NgoLwesihlanu mhlaka 3 inkwenkwezi, lusuku lokunanza ukuqakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazi wakho weStudio 7 uzakwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imibono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethula kwemibiko lendaba zamanga, ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjengeFacebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga emiphotho WhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318.
ELeZimbabwe limanyana lamanye amazwe ngolwesihlanu ukunanza ilanga leWorld Press Freedom Day ngaphansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Time of Disinformation. Umkhosi omkhulu use Addis Ababa e-Ethiopia, UL Press Freedom Day yasungulwa ngumanyano we-UN General Assembly ngomnyaka ka-1993 kulandela isinqumo esathathwa emhlanganweni we-UNESCO. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, uhulumende uthi usethole umhlaba lapho azahlalisa khona kutsha abantu abahlaselwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai eManicaland basala bengelandawo zokuhlala. Lokhu kuvezwe ngumongameli Mnangagwa izolo iseMutare, njalo ugcizelele ukuthi uzaqala akhulume lezinduna ngalolu daba. Uthi abantu laba bazakhelwa izindlu endaweni engavamanga ukuhlaselwa yizehlakalo ezinje. Umgcini sihlalo webhodi yeqembu leHighlanders uLukho Mkandla uthi isiphathamandla saleli qembu ebese siphelelwe ngumsebenzi uNhlanhla Ngwenya uzabe elokhu esebenza ehofisini yakhe kuze kuphele umnyaka, lapho okuzathathwa khona isinqumo sokuthi icontract yakhe iyaqhubeka kumbe hayi. Uthi ibhodi ilandela umthetho ngokwenza lokhu. Sokumiswe umsebenzi wokwesikhatshana umsekeli kamgcini sihlalo weqembu leBhoso uModern Ngwenya nonobhala jikelele uIsrael Moyo ngalolu daba. Lokhu kulandele umhlangano webhodi lomgcini sihlalo uKenneth Mhlophe abagcizelele ukuthi ababili laba bebengelalungelo lokungaqhatshi uDube okwesibili, kodwa bona bathi isizathu yokuthi umsebenzi owenziwa nguDube ubungabasuthisi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo le ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani basakazulu kaStudio 7? Siyabonga ngohlelo oluhle lisinika lona. Thina silenkinga lapha kwela Mandebele esigabeni seGwanda South. Silobaba ongu-MP wabhedinikho Ncube. Hhayi uNcube useless man. Sile challenge yamanzi. Akula zibhurani sinatha amanzi angcolileyo. Kodwa sithi silomeli. Hayi madoda asazi abantu bezandla ukuthi banjani. Kubuya ama-election lapha ka-2018 wabuya umsekeli kamongameli uChiwenga ekhuluma ngokuthi kuzakhiwa idamu. Wabuya amaChina aza ku-site akha izindlu njengoba buya lezinto zokwanta zokubana bazoliqalisa lelo damu ukuthi belakhe. Kuthe khonaphana sokuseduze ukuthi kube ama-election basebekhona sokuthiwa hhayi liyababona nampa amaChina sebeyuzowakha idamu sizaqhathaba izakhamizi lokali khonapha. Awu sajabula kanjani kati yeshi sibhade wamehlo. Manje sikhuluma kanje lalawo maChina wasebekho kusayithi sehambile ngoba kula mali eyaphuma kwakuyikhampeyini yokubamba abantu amehlo. Bantwana bakamthakazi vukani 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 lichane lezano PF le.
Sawubona msakazi wami omuhle okhulumayo uNkosiyazi Nxumalo ovela le emakhaya eNkayi endaweni yasemazimabili. Msakazi wami ngiyezwa udaba luxoxwa la emsakazweni ngendaba yokuthi kufanele ukuthi amathambo abantu abafayo babulawa ngekukrawunde agejwe ahambe ayongcwatshwa kabusha. Lokho angiboni ukuthi kuyosiza ngoba vele lo government osiphethe akanancedo. Lokho angenayo nje embusweni ayikho into ayenza ngoba ukuyagejwa amathambo abantu ayikho into ezosiza ngoba kuvusela abantu amanxeba. Phinde uyokhala kabusha ukubona amathambo omuntu owashonayo kube bona baxolisa ngaleyo ndlela abaxolisa ngayo. Kodwa mina ngiboni noma bengaxolisa kuyefana ngoba ngeke uxolise into eyenziwa ngamabomu yahlelwayo. Uxolisa kanjani into kufana ukuthi ngigxobe ngabomu ngibuye ngithi sorry ma wena uxola uyisiphuphu sami. So ngcono bayiyekele nje le ndaba yamathambo kungenziwa lutho bayiyekele ngoba vele lento yinto yangabomu. Angithi besichazele kuqala ukuthi leli gama elithi kukrawund, what is kukrawund, besichazele ukuthi yini naleyo ngoba shukuthi ma siyovumela ukuthi baxole besixolise besixolise siyoba yimethi yabo la basulela khona udaba. Amashoni akasixolele asiyeke sinje. Angiboni ukuthi kuyosiza ngani lokho ngoba manje ngikhuluma nginje angikho ezweni lakithi. Ngisezweni lase-South Africa sibizwa ngamagama sibizwa amakwerekwere ngendaba yephathi le ebusa yamosha umnotho yalibulala izwe lafanya finish. Ma uye emakhaya iy'nhliziyo zibuhlungu abadala baphenduka sengathi mhlampe ngonyawube bazacile baphelile akukho okudliwayo akukho lutho kodwa bona bakhuluphele badabuka badla imali badla amadola iy'ngane zabo yifunda emazweni la kunomnotho khona. Badla yonke into macaphuna kusale nasihlupheka. Abantu bakithi nje bavotela mahala ayikho into abayivotelayo. So kufana nokuthi nje asinayo uhulumeni asinayo upresident ngeke ukuthi uthi usebenza kanzima uma uye ekhaya uphinde uthathelwe izinto ubabonjani ubabonjalo. So upresident asinayo thina salahlekelwa nje unkomo akekho omunye umuntu ophinda alibuse leli lizwe libe right. Ngcono besinike nje indawo yethu sibuse kwamthokazi behlale bebodwa le emagundwaneni. Ngiyabonga.
Linjani basakazi be-Studio 7. Ngenjabulo enkulu ngiyabonga kakhulu kini umsebenzi elisenzela wona okusazisa ukuthi kwenzinto okwenzakala ekhaya. Lapha likhuluma lo Pin Ndlovu or Pineapple Ndlovu ngise-Johannesburg. Esoweto okwamanje sisebenza silapha. Mina bengifuna ukuthanda ukuphawula ngendaba le abayenzayo ukuthi bathathe amaplazi baphinda bathathele abantu abamnyama amaplazi bathi bafuna ukunikeza abelungu amaplazi abo. Laba bantu laba le nto abayenzayo kufana nokudlala ngoba okungayenza ukuthi abelungu babuye bhegi eZimbabwe akusiyo ukuthi bebanikeza amaplaza. I-ZANU-PF ayinamali yokunikeza abelungu amaplaza. Bona into abangayenza nje ukuthi bayenze umthetho usebenze elizweni. Umuntu onecala aboshwe. Then abantu bazoza, abantu ababizwa ngomlomo ukuthi wozani manje mina sengimuhle, wozani izombuka, haa. Abantu beza ngemsebenzi yakho. Hayi ukuthi manje bazothi basusa abantu beZANU-PF, basusa abantu abahleli emaplazini bafuna unikeza abelungu. Hayi isebenzi kanjalo. As long umthetho yakho ingamanga kakho noma bangabanikeza bhekhi abelungu ngeke babuye. Ngiyabonga.
Labo ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Sithatheleli thuba ukubonga njalo abasilandela kukhasi lethu leFacebook. Umusa Mazibuko uthi namhlanje uvuka njani sisi, siyabonga indaba elisethulela zona. Ngibukele ngise Randburg South Africa. Lo Kujayi Samaita usinika inombolo yakhe, kodwa hayi kwalamhlanje ungabhala umbiko wakho sizawubala emoyeni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa e-Iran asebophe abalwela ilungelo lezisebenzi abatshengisele ngokuthula esigodlweni salelo lizwe iTehran benanza International Workers Day. Inyathelo le-Iran liqinule kakhulu abalwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele. Ababone kusenzakala bathi kubotshwe abantu abedlula amashumi amathathu lesihlanu i-35 phandle kwephalamende e-Iran ngolwesithathu. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzisa ibutho lalo ukulungisa ingxabangxoza eseVenezuela, kodwa ugcizelele ukuthi eleMelika lifuna ukubona kuqhutshelwana umbuso ngokuthula. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Angikholwa, alikafiki kulelo, angikholwa. Amuhoza simile kwenzela wesu kuya kwesikhamba.
Yabo ke, hayi, isikhambele phambili ke leyo nkulumo. Kwezivela eMelika, omunye okhankasela usekelo kubandla lakhe lama-Democrats ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo waka-2020 ngusodolobho we-Indiana umnumzana Pete Buttigieg oyisitabane. Umnumzana Buttigieg oleminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa i-37 ngabufihli ubutabane bakhe, njalo uchadile lomunye oyisilisa. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli kamongameli Barack Obama kanye loSenator Ben Sanders yibo abakhokhelayo kulomncintiswano ngokulandelana kwabo. Ozanqoba kukhetho lama-primaries zama-Democrats uzancintisana lomongameli Donald Trump odinga ukuqedisa isigaba sesibili sombuso wakhe i-second term. Ezinye inhlelo zikamnumzana Buttigieg zivalisa ukubhidliza uhlelo lo-Electoral College ukulondoloza ezemvelo kanye lokuthi abantu abayizitabane bengabandlululwa. Kuhlandla lethu lesithathu esilethulela lona khonapha emsakazweni weStudio 7 namhla sihlaziya lolu daba sile ngcwethi ecobongula izombosazwe umnumzana Dumathi Mema, yena esiqale ngokumbuza ukuthi kambe eleMelika lingemukela na umongameli oyisitabane.
Angikholwa, alikafiki kulelo, angikholwa. Amuhoza sibili kwenzela wesu kuya kwesikhathi. Khangela njalo ukubana ama-Democrats yiwo ngani amukela abantu laba abeninjalo. Kodwa ngasesiya ku-general election, kula bantu laba abadramayizwa evangelicals, ama-church labo, yiwo ngani bazamdonsela phansi kakhulu. Njalo siyakwazi, situ-early njalo, ngeke uzakwanisa ukutshintsha izinto bamthakazela, asazi njalo.
Singathi balutshwana yini kumbe baningi abemukela laba bantu, njalo yibaphi? Ngoba nxa useZimbabwe yabo sizwa kuthiwa hayi, amazwe abantu abamhlophe awalandaba lakho lokho.
Nxa kulo mthetho othi wona kabamukelwe ngisho kakhulu bayamukelwa. Njengabantu laba ebizweni njengaleli e-America balamandla, balemali yokukhuluma bakhankase becomplaina nxa kule into abazibonayo nxa bebanjelwa. So kukabili kwezinye indawo into i-America i-different njalo ngama-states United States, they are more liberal. I am Gela. Kingasi, Western side, what California, they konangali. Damgelo Shebushi, Kotunga, we are Myanmar States, Langana, more conservative, more Republican. Abam Gela Kulu, Gagushi, organizing Myanmar business. Now, my sick of no charters, so say you say, when I'm my story news, now of no charter of any cake, in Gili, I want to be same sex marriage. We are the Tanganyika, so the new city cake. Over Abanya Bafumi, let's see most Abanta Banja. So, Kosavanzi, my bonnet is too early. I'm going to have a channel under the law.
Labo ke abanye abamemukelayo njalo lasekukhulumile so far singathi kukhona yini okunye angakulethela abantu okutsha.
Umuntu ongani usesemutsha, I think kuma 37 very young. Ulethuka lokubana excite abantu abancane young people. Engaphunuka into zibamba impilo yabo. I think ingaba lethuka lokuphumelela kuma primary ema Democrats. I think lapho angancedisa khona because oBiden, oSanders, bonke Warren labana abantu sebekhulile kodwa lo sesemncane kakhulu ulethuka lokubana engatshintsha izinto abamthakazelile abe munye njalo onqobayo kuma-primaries ama-Democrats.
Lo ngumnumzana Dumaphi Mema, ingcwethi ecubungula izombusazwe esizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eseDallas, eTexas. Kwezomculo namhla sikhamba lolikhwa okancube osanda ukuthatha indondo kumnama 2019 awards ungumhlabeleli njalo uyimbongi uthi uthando lwami.
Dear darling, sithandwa sami, my sweetheart, my honey, uyisiqabhobho, uyisiqamla mayezi, my chocolate, my thambo lenkukhu, uyisimomondiya, ungusomoya wami, awu sithandwa, thatha uthando lwami. Ngiyesaba uthando lwakho ungiphendule ngaba ngohlanyayo ngenxa yolwakho uthando dali ngilala ngingalele ngiphenduke ngisaphenduka ngikhumbula wena sithandwa obakho ubuhle bume njalo ukubobotheka kwakho ungenza ngikhothakhothe imlomo uyinkanyezi yenhliziyo yami thatha uthando lwami sithandwa.
Umculo ke kalikhwa okancube siyakhumbula ukuthi uke wathatha ke imendulo kumanama 2019 awards uyimbongi njalo ngumhlabeleli ubesithi thatha uthando lwami singalugqibi uhlelo lwethu besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela kulokufuthelana phakathi kwebandla le-MDC lemuli yomoya umnumzana Morgan Tsvangirai kulandela eyokuthi abantu bengagqoki impahla ezilempawu zebandla nxa besiya emkhosini wokumkhumbula kambe njalo elemelika lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usahamba ngonyawo lwakudala njalo ukhanya engazimiselanga ukuletha inguquko. ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.